Kulinyathelo elihle kakhulu esilemukelayo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakoBulawayo lispraywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakoBulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili. Ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende, iministri ekhangela ngezempilakahle lokwendliwa kwabantwana, bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalowo mkhuhlane zingabe zikhona khona edolobheni. Ngakho-ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreywe laphana ukuze kuhlanzeke, ikakhulu edolobheni ngoba yikho okuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile, lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakoBulawayo kumele izitolo zonke ukuthi kutshawe 3 sezivalile, njengoba umthetho kahulumende watsho ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni zisiyavala ngo-3 ntambama. So sikhanga ukuthi abantu abaningi abangabe besedorobheni belanda izinto ezitshiyeneyo, ama-essential services lama-essential goods, kungabe kuyukuthi sebephuma laba edorobheni. So nxa ikhansili yakoBulawayo iqalisa ukuspreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khonoko.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni ukumemezela ngalolu hlelo. Ubona ingani iningi labantu liwutholile yini lowo mlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngikasukuthola kuyimbiko eboda kuWhatsApp ukuthi idolobho lakoBulawayo lizasprayer emini. Ngithole vele emini yantambama sibili bose sokungama-2. Engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukusprayer kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Esikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo iBulawayo City Council imemezele kakhulu, sibile emaredweni lakuma-WhatsApp lapho ifake imilayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, ukwenzela ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni.
Ikhansili isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lokwaba amanzi olwe-water shedding. Kambe lokho kungabe kusitshoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le-coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Ye, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingelamanzi ngezindaweni ezitshiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye esingathi 4.5 days, nxa ukhangela ukuthi i-108 hours isinika phose 4.5 days. Khonokho-ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqoselo sethu thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lesike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-City Council iletha amanzi ebantwini ngobusuku ngobusuku, kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phose amalanga amane alengxenye, sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distancing then esikhuluma ngayo ingasa-observer. Ngikhuluma nje lapho ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30, kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhe engekho. Khonokhana-ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asisaplaya ngusikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa-ke siyacela ukuthi u-City Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi, bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane, okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.